Umanyano wamabhanga oweBankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanye amazwe phandle kwelizwe njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe mali yakwamanye amazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanye amazwe. Owayengumphathintambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Amabhonzi wonala asetholakala kubo sephatheleni yikho lapha sekhona. Kawasekho ku-informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili, sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe i-US dollar. Now imali le kayisekho, iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sichiye khonale. Xa siphenduka siyasithola izinto singasela mali. So imali le thina iya-exportwa sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe ipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematical eyisimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle, ongalwiyo, ongela corruption, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu be-internet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi selupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya dubo lemali, hey liyasithaya bhururu, loba uyasebenza loba kawusebenzi, lizizi kuyafana, into zangikhona ngo-on and off. Uya into zangikhona sezikhwela within a day, kusasa namhlanje ungathola kula kule price, kusasa uyathola sekuleyinye price. So utsho uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanye amazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51-49% yona njana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni lezintweni ezingezabo okuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukuhlonitshwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of i-capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi laba abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungibona kuphela kodwa kunye lathi abantu beZimbabwe kumele sisuthise ukuthi ezepolitiki lomthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.